Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Isikhathi afast 7 nawulamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 11 kumpalakazi 2017 nguntungamili Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Amabandla aphikisayo athi uhlelo lokubhalisela ukuvota osolufika emaphethelweni ngeviki ezayo kumele lungezelelwe amalanga ukuze lufinyelele abaza elizweni ngesikhathi sekhefu leChristmas.
Umanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance usuthumele iqhula emazweni atshiyeneyo liwazisa ngesimo sezombusazwe kanye lokuthi akukabile nguquko kumithetho yokuqhuba ukhetho.
Omunye wabacebisi bakamongameli Mnangagwa umnumzana Christopher Mtswanga sekucunule uZulu weMidlands leMathebeleland ngamazwi okuthi udaba lwegugurawundi akumelanga lukhulunywe. Ngalo
zonke lezindaba lezinye ziyalandela.
Amabandla aphikisayo athi uhlelo lokubhalisela ukuvota kumele lungezelelwe ukuze lifinyelele wonke umuntu lalabo abavela phandle kwelizwe abafika elizweni ngesikhathi sekhefu leKristimusi ngesikhathi sokubhalisa abantu abalutshana kakhulu ikakhulu koBulawayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Inhlanganiso ebona ngezokhetho iZEC ithi isibhalise abantu abayinkulungwane ezilikhulu lamachumi ayisithupha 164,240 koBulawayo, okulinani eliphansi kakhulu kulabo kade bekhangelelwe ukubhalisa, kuthi ilizwe lonke jikelele sebedlule kancane izigidi ezine i-4 million. Umkhankaso wokubhalisela ukuvota uyagqitshwa mhla ka 19 Mpalakazi, kodwa uZulu uzaqhubeka ebhalisa amagama abo kuluhlu lwabavoti emahofisini eZEC. Embikweni okhitshwe iZEC, inani labantu eselibhalisile koBulawayo lilokhe lingaphansi kwengxenye ekhangelelwe ukuthi izabhaliswa ukuvota. U-District Elections Officer wakoBulawayo uNkosikazi Sithokozile Khuphe uthe laloba inani lilokhe liphansi sebefake imizamo eminingi eyokuthi bahuge abantu ukuthi babhalise ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo.
IBulawayo kathesi voter registration sikuphase 4 sesizamile kakhulu. Sesisiyafika kuhafu yenamba esiyikhangeleleyo. Sesizama ukulandela abantu ezindaweni lapho esibabona bekhona bebhizi.
Namhlanje koBulawayo amabandla aphikisayo awe-MDC le-MDCT kunye lebandla elibusayo eleZANU-PF abebuthene kanye leziphathamandla zeZEC becubungula ukuqhutshwa kohlelo lokubhalisa lolu olwe-BVR ezabelweni ezintathu ezeMathebeleland. Exoxa leStudio 7 unobhala jikelele webandla leMDCT umnumzana Douglas Monzora uthe njengamabandla aphikisayo bavumelane ukuthi uhlelo lolu kumele lungezelelwe ngamalanga angamachumi ayisithupha ukuze abavela ngaphandle kwelizwe benelise ukubhalisa. UMonzora uthi uhlelo lokubhalisa ukuvota aluqhutshwa ngakuhle ezabelweni ngenxa yokuthi izifundo zokuvota azenziwa ngakuhle njalo abantu babengela maphepha okubhalisa. Evumelana lo Monzora umgcini sihlalo webandla leMDC ekhokhelwa nguProfessor Walshman Ncube koBulawayo umnumzana Oscar Ncube utshele uZulu ukuthi uhlelo lokubhalisa ukuvota kumele lwengezelelwe isikhathi.
Emhlanganweni wanamhlanje siphume lokuthi ngenxa yokuthi kube lenhlupho ezinengi ebantwini bakithi ukuthi bafinyelele ukuthi bayiregister, siceleke savumelana ukuthi kasi extendeni uhlelo lolu lokuregister abantu ngezinye izinsuku ezingafika 60.
Uncube ugcizelele wathi imandla lezanu PF likhuthazwe njalo lavuma ukwekela ukuthatha inombolo zephepha lokubhalisa ukuvota ama serial numbers ngesilungu.
Sinanzelele ukuthi kuma provinces amabili lawa ngaphandle kwaBulawayo, iMat South leMat North, kule banye abafowethu abelinye ibandla ngathi abebandla elibusayo bebesithi bona nxa umuntu eqeda uregister bambize bathathe ama serial numbers awe slip leso asiphiwe izekhe. Sike sacina ke ngokuthi kakungenzakali lokho.
Umhlangano lo ubuhlanganisa amabandla amathathu alabameli edalele parliamente, njalo umlando wawo ubungowokulungisisa imithetho ekhangele ezokhetho. Uhlelo lokubhalisa ukuvota lukhangelelwe ukugqitshwa mhla ka 19 Mpalakazi ngo-2017. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo ngubathabile Masuku.
Umanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance uthi usuthumele iqula emazweni akuzwekazi le-Africa kanye laphetsheya kolwandle ukuthi liyowazisa ngesimo esiseZimbabwe kanye lokuthi akukabi lenguquko kumthetho yokuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Umanyano lo uthi uzacela amazwe la agoqela elemelika kanye lomanyano we-African Union lo-European Union ukuthi ancedise ngokukhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi aqhube ukhetho olukhululekileyo. Abakuqula leli babalisa umnumzana Weshman Ncube okhokhela ibandla le-MDC, umnumzana Nelson Chamisa umsekeli kamkhokheli we-MDCT, kanye lomnumzana Tendai Biti okhokhela ibandla le-People's Democratic Party. Asizweni okuninga lolu daba kungxoxo esiyiqhubelwe unkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumi sebandla le-MDCT.
Basemgwaqeni sikhona konjenje ukuthi bakhulumisane namazwe ase-Afrika, amazwe ase-Europe, ngoba konke siyazi ukuthi upresident omutsha uthe yena sizahamba kukhetho ngo-2018, njalo eZimbabwe siyawazi ukukhetho lokho lwenzakala kusukela ngo-2000 kakuzange kube lobuhle babulokhu kutshontsha ukhetho. So bakhankasela ukuthi ukhetho oluzakwenzakala eZimbabwe ngo-2008 kumele inkokheli zesadaki eze-AU eze-UN zibe khona zikhangela ukuthi kuhamba kuhle yini. Sikhuluma njenjenje udaba lokubhalisa kwabantu kumele kulisakhamakhama abantu.
Kuyini elikwesabelayo? Libona ingane umongameli omutsha kasoze alungisise yini okuhluphayo ama-reforms?
Esikwesabelayo kukhuluma ukuthi umama uMakarawo uthi umsebenzi phambi kulomuntu onjengomama uMakarawo ongaphongi ukuvuka nje ekutheni athi akasafuni umsebenzi wezeki, isizathu esingazange sicace. So lokhu sekukhombisa ukuthi kungaba khona ukuthi ubaba uMnangagwa bamethusele umama uMakarawo ukuthi afuni ezeki, ukwenzela ukuthi bona babe yibo abazangena baye kona ukuthi basetshenziseke.
Abanye njalo bengathi kungani lisiya emazweni kulokuthi liqinise imikhankaso yokhetho ekhaya?
Imikhankaso yokhetho ekhaya vele iqinisekile, sikhuluma sinjenje abantu baku-ground sibili bayasebenza. But into ekhona yokuthi isikhathini zonke kusukela ngo-2000 kuzofika namhla ngo-2017 besilokhu sihamba kukhetho kusa uhulumende wezanu esalisa amanye amazwe ukuthi abuye azekhangela ukhetho lwe ngoleqiniso yini. Namhla ukuthi silohulumende ongavunwa ngabantu ozifake esikhundleni ngokuthi yena utshele ukuthi unamandla owedlula uZulu.
Amanye amazwe eminyakeni edluleyo abesithi eleZimbabwe kumele lizilungiselele ingxabangxoza yalo. Libona ingani amazwe lawa azalalela yini?
Kulokuthi sibayekele balandela izinto ezilotshwa ebulembini. Isikhathi esiningi izinto ezilotshwa ebulembini izinto zamanga. Sosesithumele iinkokheli zethu ukuthi bayekhangelana batshelane okuyikho okwenzakalayo ekhaya. So kuzaba kibo ukuthi bazasiphathisa mbe abasiphathise. Thina esifuna esikufunayo yikuthi bazi ukuthi ubhizelini njani njalo into zinjani. Ukuthi bazasiphathisa mbasiphathise isifise ukuthi basiphathise. Xa bengasiphathisanga, hayi siyakulekela kuthi akubongile ngoba babantu besinike indlela.
Lowo ngunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, sixoxelaye ekoBulawayo.
Omunye wabacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Christopher Mutswangwa secunule uZulu weMidlands leMathebeleland ngamazwi yakhe okuthi udaba lwegugurawundi akumelanga kukhulunywe ngalo ngoba lusehlukanisa ilizwe. Umnangagwa ngomunye weziphathamandla zebandla leZANU-PF ezetheswa icala lokuphatheka kulumbhuqazwe wona owabulala abantu abedlula inkulungwane ezingamathumi amabili ezabelweni zombili. Sixoxelwa ke waba ngumphathintambo ogatsha lokukhumisana umlotha olwe-National Healing njalo owalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra umnumzana Moses Mzila Ndlovu yena othi uyaphambanisa kakhulu uMutswangwa.
UMutswangwa lokho kwabonwa ngabantu beMathebeleland Midlands kusedwa igugurawundi kakazanga kuzwe kazanga kubone. Nxa wayekubona wayengomunye wabo laba ababekwenza. Yikho singathi thina into le ilesimenemene esimangalisayo ukuthi amaviki amabili nje adlulileyo bathembisa isizwe ukuthi baletha inguquko kuzaba lotshintsho endleleni ilizwe kade liphethwe ngayo nguRobert Mugabe. Nawu sebeqalisile ukuphumela egcekeni ukuthi kulolu daba olwe-Mashonaland leMathebeleland kabatshintshi ngoba uMugabe layo kade wakukhuluma ukuthi into le abantu kabakhohlwe ngayo. Yena uMnangagwa nalo sengu-president kathesi wathi yena into yegugurawundi is a closed chapter. Uyabona nje ukuthi Mutswangwa ungusomlomo kaMnangagwa ukuthi into le kuthiwa isigqikele emhlabathini nje ingakaziyo. Esikutshoyo thina abakubonayo eseze ubuhlungu lakathe selokuthi size ubuhlungu singabantu beMathebeleland ngohlupho lwegugurawundi sithi kuyimfanele ukuthi ihloka likhohlwe elakwenzayo esihlahleni kodwa phinde isihlahla sikhohlwe ukuganyuma kwaso lihloka. Ubuhlungu esibuzwayo asingeke sizidube ukuthi abantu beMashonaland bayabuzwa ngoba kabakwazi esakubonayo nje sikuzwayo singazidubi ngakhona lokho. Bafake isawudo lebilebile phezu kwamanxeba asebantwini beMathebeleland leMidlands. Akulanto ebuhlungu njengokuthi nxa ufele isihlobo sakho ngendlela ebuhlungu eyafa izihlobo zethu sikhanyele. Umuntu akutshela ukuthi khohlwa ngakho kuyabambelela inguquko.
Polithi kwenziwe njani baba uMzila? Sizabona yini yena uMnangagwa eluphatha lolu daba njengoba kungomunye wabantu ababikwa bezingqungquthela zalolu daba?
Akulanto engenziwa ngukhulumende okhokhelwa yizanu baba. Asivumeni njengabantu beMathebeleland ukuthi ilaw nalo okade ekhangelela ukuthi kuza kuba ne-justice phezu kwento egugurawundi. Abantu kasivumeni ukuthi akulahulumende weZANU-PF even olabantu beMathebeleland ngoba abantu beMathebeleland abakuZANU-PF balaphana nje ukuba izanyongwana. Umtshado lo kayiso wabo umtshado lo ngabantu beMashonaland and kusobala kuzanu ukuthi akunamuntu eMathebeleland ongayikhokhela izanu athi eyikhokhele nguPresident kuthiwa uvula amanxeba imbali yegugurawundi. Akusoze kwenzakala, asikuvumeni. Singakuvuma lokho sesizakhangela imizamo yesibili. Imizamo yesibili ukuthi wona lo mbuzo ombuza wona ukuthi kwenziwe njani. Kumele siziqoqe thina abantu beMathebeleland sikhulume sobala ngazilinye ukuthi sifuna ijustice phezu kwento yegugurawundi.
Umnumzana Moses Mzila Ndlovu wake waba ngumphathintambo ogatsha lokukhumisana umlotha olwe-National Healing njalo walwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra engumkhokeli njalo webandla eliphikisayo eleansa. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m. 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi ati 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele.
Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky.
Sekuqhamuke inkulumo phezu kokwakhiwa kwendawo yamabhizinisi iGodini Mall wobulawayo ngemva kokuba abaphila ngokuthengisa kulindawo betshengise ukudana ngembiko ethi izitolo zabathengisa bezimele ziza kuba inkulungwane elikhulu kukanti bona bedlula inkulungwane ezimbili. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Igodini Mall ikhangelele ukuqala ukwakhiwa ngozibandlela kunyanga ezayo, kodwa abazi ngokwenzakalayo bathi kungemva kwesikhathi. Izathi ingaphela ukwakhiwa limall, kuza kuba lesilindo samabhasi kunye lezimota ezincane, amavinkili ahlukeneyo kanye lezitolo ezincane zabathengisa bezimele eziyinkulungwane elekhulu. Umqondisi wenkampani eyakhethwa ukuthi yakhe lindawo eTerracotta, umnumzana Thulani Moyo, uthi konke sekuhleliwe njalo bazaphangisa ukwakha ukuze abaphila ngokuzisebenza bethengisa bengalahlekelwa libhizimusi.
Ye, abantu bakhona abasebenza egodini baningi kakhulu, ngoba isimo sakhona siyasibona ukuthi imisebenzi ayikho la ekhaya. So what we need to make sure is that ma susa abantu laphayana, kumele sisebenze ngokushesha thina so that they return back onto site.
Umnumzana Peter Sibanda othengisela egodini manje uthi ukuze kungabi lomsindo, kumele kuqale ukuphiwa abahlali bakobulawayo indawo zokuthengisela, njalo bebe bebhalisile okusemthethweni ukuthi bebevele bethengisela egodini mall ingakakhiwa.
Indaba yegodini, into esicela ukubana khona, kumele kuqale kunikwe ipreference kulabo abavela kobulawayo.
Olwela amalungelo oluntu, umnumzana Efincube uthi kuqakathekile ukuba ikhansile yedolobho lakobulawayo ibe lendlela ecacileyo yokunikeza abantu indawo zokuthengisela, njalo kungabi lobugwelegwele kanye lokungenela kwabezombangazwe, ngoba yikho osekubulele ilizwe.
Indlela engibona ngayo ukuthi kumele kuqale benze lokhu esithi i-means test. Ngobani abantu abahlupheka kakhulu? Abantu abahlupheka kakhulu yibo abafanele baphiwe ithuba kuqala, kungenziwa i-corruption yokufakwa abantu ngepolitiki.
Umqondisi wenhlelo ebulawayo Vendors Traders Association, unkosikazi Debra Mkhasa, uthi bona ezombangazwe abangenelani lazo bazakupha abantu abangamalunga abo, njalo abakade bevele bethengisela egodini ngoba amalunga abo avele ayaziwa lasekhansilini. Omunye njalo omele abantu abathengisa bezimele ngaphansi kwenhlanganiso ye-Streetwise Vendors Association, uKhansila Edward Manning, uthe akusibo bonke abantu abazabuyela ukuyathengisela egodini mall, ngoba ekupheleni kokwakhiwa kwevinkili leli, abanye babantu bazaqhatshwa kundawo ezehlukeneyo, kuthi labo abazasala bazadingelwa ezinye indawo zokuthengisela, kodwa vele abathengisa okusemthethweni ngeke baswela indawo zokuthengisela.
Abanye bazangena emsebenzini, kuzothi this Terracotta project izangenisa abanye bazasebenza ule, like e.g. there will be ama shops, abantu bazangena lapha.
EZimbabwe imisebenzi emankampanini amakhulu ayikho ngoba avalwa ngenxa yokumamanzonzo kwezomnotho welizwe lezombusazwe. Abantu bayakwamukela ukwakhiwa kwegodini mall, kodwa bathi kungabachiyi endlaleni. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk lamuhla sixoxa ngomhlahlandlela wokuzama ukuthuthukisa umnotho welizwe kumalanga alikhulu alandelayo. Sokulokhu kwathathwa intambo zombusazwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwi ngamafitshane.
Omunye owesilisa uziqhuphule ngebhomba obelibophele emzimbeni wakhe duze lesilindo samabhasi ePort Authority Bus Terminal edolobheni le New York, walimala kanye labanye ababili abakade bezihambela.
Ugatsha lwabantwana kumanyano we-United Nations luthi ludinga usizo lwabantwana abalikhulu lamachumi amathathu lasikhombisa abagulayo abahlala edolobheni elahluthunwa ngabahlamuki kwele Syria.
Ingcwethi kwezempila kahle siveza ukuthi inengi labantu lisemnyameni ngodaba lokuthi isifo sechukela silakho ukuphazamisa impila kahle kwezamacansini okusuka kudale inkinga kuzithandani labachadileyo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inengi labesilisa yibo abahlangana lalolu dubo lapho umkabo sebesithi baloyiwe ngoba bengasenelisi ukubasuthisa emacansini. Kungalesi sizatho ke abenhlanganiso yeZimbabwe Diabetes Association beqhubeka ngemikhankaso yokutholisa uzulu imfundiso phezu kokungabangelwa yilesi sifo sechukela emuntwini oyabe elaso. Umqondisi wenhlanganiso le uDr. John Mangwiro uthi kulusizi ukuba inengi limotshe isikhathi lilwisana ngodaba olusegcekeni ngokuswela ulwazi. Unkosikazi Thandiwe Mdluli waseHatfield uthi yena usekuzwisisa lokho, kungakho engaselalo lolu dubo lowanga kwakhe.
Abantu kabaka kuzwisisa ngoba babe bekhangelela ukuthi mina njengomama ngenza ijuti lami. Kodwa mina kwesinye isikhathi njengoba ichukela yinto ebuyicatshile, ungabona sibonakala ungakafi uthi uNkulunkulu ukhona. Ngoba bathi hayi uyalindoda emacansini ngoba sikasithestwa. Mina ngibuya ngapha ngicheka iBP, bathi iBP thatha isupplier yakho amaphilisi eBP, amaphilisi enhliziyo, ukuthi babone ukuthi imikhuhlane le kwesinye isikhathi kulethukela. Hhayi ngoba khonokho kwemacansini laba abaselaphayo baya bengabuzanga ukuthi bakuzwisise ukuthi umkhuhlane lo uyahambelana.
Kungesifanayo la kunkosikazi Sihle Sibanda waseKambuzumba othi kwaze kwathi dlwe kuye ngemva kokutholiswa imfundiso ngabenhlanganiso ye-Diabetes Association.
Mina kuyangimangalisa ukuthi kathi kabasiboni yini thina ukuthi lathi siyasibantu abagulayo ngasisa ukuthi kabasincede.
Abe-Diabetes Association bathi luqhubeka luqansa lolu dubo le mitshado ichitheka ngoba kungasahambi kuhle emacansini, bengakuzwisisi ukuba kungani omunye wabo engasuthisi omunye. Isikhathi esiningi kuvame ukucatshangelwa ukuba uyabe eloyiwe lo oyabe engasaqhubi kuhle emacansini ngenxa yokuswela imfundiso. Isilinganiso sokulithumi ekhulwini likaZulu weZimbabwe libikwa kungabaphila lalesi sifo sechukela i-diabetes, kodwa ingcwethi zithi okudanisayo ukuba inengi lingazi ukuba lilaso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu lomdlalo we-volleyball elabesilisa eleHarare City seliphelelwe ngumphako kumncintiswana we-Zone 6 Club Volleyball Championships oqhutshelwa koBulawayo kulezi nsuku. Kubika uJoseph Njanji.
Umncintiswano we-Zone 6 Volleyball Club Championships ungene kusuku lwesithathu namhla, njalo sekusobala ukuba iqembu leHarare City elabesilisa seliphelelwe ngumphako ngemva kokudliwa kwemidlalo emibili eliyidlale ngomgqibelo langensonto. Iqembu leHarare City likusibaya sikaGroup A esilamaqembu amane, njalo aliselakho ukudlulela phambili njengoba lilo mklomelo owodwa, okutsho ukuba linyeke lithole lelo elihlezi kwindawo yesibili engalaneni eleGreen Eagles elile miklomelo yemihlanu loba lingaze linqobe emdlalweni walo wokugcina. Ngaphandle kweqembu leHarare City labesilisa, iningi lamaqembu amela ilizwe leZimbabwe kulomncintiswano athuthukise amathuba awo okudlulela kusigaba esilandelayo. Kumncintiswano wabesifazane, iqembu leHarare City liqhuba kuhle kakhulu njengoba lihlezi phezu kwengalane imiklomelo kusibaya sikaGroup A lile miklomelo eyi-92 ngemva kokunqoba ele Botswana Defence Forces nge-3-0, kuthi ele UZ Wolves linqobe okwakuqala kulomncintiswano lapho litshaya lemoya leBaraks lasemalawi nge-3-0 okuyimpumela elitshiye lile miklomelo emithathu. Kusibaya sikaGroup B ele Spartans linqobe leSotho Defence Forces nge-3-0, kuthi ele Support Unit lalo litshaya leBlue Eagles lasemalawi nge-3-0. Umdlali weqembu le-UZ Wolves uChristabel Spanda uthi unqoba kwabo kubabeka esimeni esihle sokudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano.
I just need to retire. It's always fun to win. Even the latest event today, which is really a step forward, like this year we got finals in the inter-district and achieved many significant quarterfinals. Since I'm at the country champions from the other sources.
Kucelela besilisa iqembu le-support unit linqobele indeni nge-2 ka-1 kusibaya sika-group B. Kuthi ele-UZ Wolves litshayele University of Zambia nge-3 kanya. Okuyimpumela elitshiye lihlezi endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo kusibaya sika-pool C lemiklomelo emihlanu. Kusibaya sika-group D bekudibene amaqembu akuleli athi elenapa kanye leli-black rhinos. Njalo elenapa yelo elinqobe nge-3 kanya. Imidlalo iqhubekela phambili kusasa lapho kuyikhona kuzacaca khona ukuba yiwaphi amaqembu azadlulela kusigaba sama-quarter finals ngolwesithathu. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ingas Entertainment.
Dr. Malinga vari kivaloi vatswere kimadimoni ehlabelake kamnandi eqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Amabandla aphikisayo athi uhlelo lokubhalisela ukuvota osalufika emaphethelweni ngeviki ezayo kumelele ungezelelwe ngenyanga ezimbili.
Umanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance usuthumele iqula emazweni atshiyeneyo ukuyawazisa ngesimo sezombusazwe.
Ayike selugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungameli Nkomo, salani ku Studio 7 Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.